Isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alifuka njani mtokazo mothe siyadibana njalo emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlaka 13 kuzibandlela 2020 olamukelayo ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, istudio 7 ithole ubufakazi bokuthi olwela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Mzaca Ngulube labanye abathathu abasekeli be-MDC abavalelwe ejele leKami bazayavalelwa ejele elingaqanjwanga eHarare lamhlanje.
Uthi yena kule information ekade kuWhatsApp ekade ikhuluma ngokuthi sebesuswa koBulawayo sebehanjiswa eHarare. Ngakho-ke bona sebekubona engaphephile ukuthi abehlala elapha enkantolo yaseyakoBulawayo.
Impuphu ibikwa engasatholakali lula ezitolo ngesikhathi kulokwesabela ukuthi ukungani kahle kwezulu kuzadala indlala engakaze ibonakale kusikhathi eside.
Hayi, lokho kwenzakalayo kuyamangalisa sikikula kithi. Impuphu kayisiyekho ezitolo ukuthi sinyamalele yangaphi lathi kuyasithukuza, kodwa isimanga singahamba emkambo we-black market sigcwele impuphu.
Ingcwethi kwezokulima isola imbiko yabezomkhathi abakhanya bekhomba lelale ngokungani kwezulu.
Bathe bona lo nyaka sizaba le normal to above normal rainfall, kodwa ngithe sengibona i-latest report evela kuSADC. I-SADC ithi yona indawo eziningi lapha e-Southern Africa zizaba le below normal.
Amapholisa awesifazane kunye lamasotsha babikwa labo sebethengisa umzimba ngokoma kwezomnotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we-Studio 7. Studio 7 isithole ubufakazi bokuthi olwela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Mzaca Ngulube labanye abathathu abasekeli be-MDC abavalelwe ejele leKami bazasuswa bayavalelwa ejele elingaqanjwanga eHarare namuhla. UNgulube labanye abathathu abathi uFortune Masuku, Melusi Moyo lo Otilias Banda bagwetshelwa ukuhlala ejele kweminyaka eyisikhombisa 7 ngemva kokutholakala belecala lokuchisa imota yelunga lezanu PF ngesikhathi sokutshengisela ukwenziwa ilizwe phose lonke jikelele ngenyanga kazibandlela nyakenye. Igqweta likaMzaca Ngulube umnumzana Ngqobani Sithole utshele iStudio 7 ukuthi batshelwe ukuthi uMzaca Ngulube labanye bazasuswa eKami ngoba kusesatshelwa impilo yabo kulandela imbiko ethulwa kuWhatsApp.
Isiphathamandla esikhulu esenkantolo yeKami ku-remand prison ngathi ngihambile ukuyabona obaba uMzaca uJosephat Ngulube. Wakutsho kwaba obala ukuthi ubaba uMzaca bazamsusa lapha koBulawayo bamhambise eKami eHarare. Asotshwe ngokuthi kuyiphi inkantolo khona ngani eHarare, kodwa wakhonfirm ukuthi hayi uza kuye eHarare. Esithi yena bakwenza ngenxa yokuthi akusaphephanga ukuthi abe khona ngapha koBulawayo. Ngakho-ke sebefuna ukuthi bamhambise khona ngayo.
Kodwa lina likubone njani lilethuba yini lokubana liyakwanisa ukuthi limvikele ukuthi angayiswa eHarare?
Besifuna ukuthi senze sihambe enkantolo enkulu ukuthi ikhangelisise ukuthi isizathu asikhitshelwa lapha koBulawayo yisithi. Ngoba nxa ngibuza usiphathamandla weKami ukuthi kathi isizathu kuyini, ukuthi yena kule information ekade kuWhatsApp ekade ikhuluma ngokuthi sebesuswa koBulawayo sebehanjiswa eHarare. Ngakho-ke bona sebekubona engaphephile ukuthi abehlala elapha enkantolo yaseyakoBulawayo. Ngakho sebefuna umhambise eHarare. Nxa ngithi yakukhangela nje umcabango wangkhona okuphitha ungqondo ukuthi lapha lathi silayo iKami maximum prison, ngakho ukuthi kade sokule i-security singathi ngesilungu i-security threat, sure iKami maximum prison was going to be ideal. but into esuki danise ukuthi lapha sebemhambisa khona akana zihlobo lwana umuntu ngani la into ayikhala ngayo ukuthi akula zihlobo akula umuntu ozamphathela khona ukudla ukuthi ngapha kade kunjalo so into engathi iyadanisa kakhulu
lona udaba lokuthi liye emthethwandaba ophezulu ukuthi licele lokho okuthiwa yi-appeal luhamba njani
sacela i-appeal kathesi esikumeleleyo ukuthi i-record langikhona elama-proceeding lithayitshe umantshi owayedila le ndaba naleyo alibala liconfirm ukuthi yilo bese senza okuthiwa ngesilungu i-bail pending appeal yiyo nje into engani isisele emuva ngoba into zangikhona zihamba ngonyawo lwenwawo
yena sake sezwa ungani kulesi khathi ayengezwa kahle emzimbeni usenjani kathesi
uyakhala ngomzimba wen lapho uphakathi mfowethu ya awungekwe nje kube konke kukhambele ngoku uyakhala nje ngomzimba ukuthi hayi umzimba wakhe ungani uyahonona lapha nalapha and enye into akathi ngani ukhuluma ngayo ukuthi isibhedlela naso sosiyana esekami asimncedisi ngokufaneleyo
alo ke ngumnumzana Ngqobani Sithole igqwetha elimela umnumzana Josephat Ngulube ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo umzaca Ngulube wazimela kukhetho lokudinga amalunga edale lePhalamende kodwa ubika ubeselilunga leMDC kusiyaphela umnyaka odluleyo imizamo yokukhuluma leziphathamandla zejele leKami yehlule kodwa senelise ukukhuluma lesikhulumeli sebandla leMDC kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza
ngibele lokhu mfowethu yinjwayelo ungakhangela yikho okwayenziwa lokhu babudabengwa nabo Lookout Masuku khathi bebotshwa umgwabisi esele ukuthi engabagweba njani ngemva phela ukuthi banqoba elokhuzeni emthiphatha lokhu futhi kwenzakala kulokhuzeni amadoda e-MDC ayedanjelwa amanga bebecalwa ukuthi cha babulela uKing Gala zananzela ukuthi o-remember moyo labanye oswazi bahamba bayehlala echikurubi so lokho esesikubona vele akusimangalisi ngoba phela ikukhawulisa ukuthi why ukhona kumbangazi njalo khanya bengenile laphana kwabasobala ukuthi baliyosekelo ngoba umama uThabita Khumalo abanye bebefika khona ngale so khonokho vele kuhle kutshengisa ukuthi kabafuni ukuthi abantu bebehamba bebabona ukuthi abantu bebeeduzane bebaduduza khanya vele yindlela vele yokubaswabisa loku bazwisa ubuhlungu
manje lizathatha nyathelo bani njengebandla
thina siyekele vele ubani usekelo uzabona ngokuya kwesikhathi ukuthi nakhona ngale eharase sizabe sibanika usekelo ngoba phela into abangeke bayenze ikufihla ukuthi bangaphi thina siyabe silokhu sibanika usekelo sibavakajela yaso sibakhohlwe nabafowethu ngamacomrade ethu
ngomnyaka ophelileyo umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa uke wafika ejele yeKami lapho wabona khona induna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwe Ndiweni uke wahlangana yini laye umzaca Ngulube labanye la abotshwa la
yena kasayenelisanga ukuthi afike othibananjelele ukuthi ubaba uNkulule uSibanda oyisikhulumi sikamongameli u-advocate Chamisa ufikile khona hhayi laba bantu bebethunywe ngubaba uChamisa
alo-ke ngumnumzana Swithan Chirodza isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo Ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo usesole imbiko yabezomkhathi abakhanya bekhombalelale ngokungani kwezulu. Lokhu kwenzakala ngesikhathi sokusiba sobala ukuthi izulu lonyaka alisoze line ngemfanelo. Siqale sabuza uNkomo ukuthi umumo unjani kwezokulima ngalesi sikhathi okwandise ukuthi abantu bayabe sebedobhadobha emasimini.
Chris
ngike ngahamba hambe endaweni ezimbalwa ikakhulu kwelakithi Mathebeleland North lase South and umumo engiwuthole lapho ubusesabisa kakhulu ngoba nxa uthi uyananzelela uzathola ukuthi ngesikhathi sifike ekhisimusini endaweni eziningi kufanele othi mebe abantu bebesebethole izulu elifika kobo at least 200 millimeters kodwa ngalesi sikhathi asikafiki kulelo nani lezulu ngakho-ke akulazulu elenelayo ukuthi abantu baphume baye emasimini abaphuma kuqala into zakhona sezishile futhi sokumele beqale kakutsha phansi so umumo esikuwo mubi kakhulu ukuthi sesiba le minyaka emibili elandelanayo yonke kuyiminyaka endlala
manje nxa sikhangela elakusasa bathina bezomkhathi kuyathembisa na ukuthi kumbe lizabuya lanxa seliphuzile izulu
eqiniseni Chris akomkhathi lathi sesingani siyabasola kancane because bathe bekhipha isiphawulo sabo sakuqala asithi ngako September August September bathe bona lo nyaka sizaba le normal to above normal rainfall kodwa ngithe sengibona i-latest report evela ku-SADC. I-SADC ithi yona indawo eziningi lapha e-Southern Africa zizaba le below normal rainfall. And isimanga sakhona izulu lingani liyasikhenkeleza ikakhulu kwelakithi eZimbabwe, Malawi, lezinye indawo zaseMozambique. Asisoze sithole izulu eleneleyo kathesi ngoJanuwari. Asazi-ke ukuthi mhlawumbe uFebruary lo March bona bazaba lezulu elingani lithe qaqa kodwa sikhumbule phela ukuthi nxa uthi uyahlanyela kulezinto ongeke wazihlanyela ungedlula uJanuwari so kathesi nje iwindi eselikhona ngelokuhlanyela into ezifana labo-soya beans lawo numumbu ungahlanyela i-short season variety wa-120 or so days but isikhathi asisekho
kanti khona kungaba kulesizathu na ukuthi izulu libe khona emazweni agqagqele ilizwe lona ilizwe lingelalutho kungakuhamba njani kukhona yini okuthiwa ngesilungu scientific explanation
i-scientific explanation angeke isweleke ukhumbule phela ukuthi izulu thine silitholayo eZimbabwe liyabe livela nge-intertropical convergence zone and intertropical convergence zone iyabe ithatha ikakhulu amayezi lalokhu ngesingisi esithi i-moisture evela ikakhulu endaweni ze-equator ihlanganisa ama-currents ambalwa kufanele yehle iziyefika maybe kobobulawayo and so forth but akuthembisi ukuthi yehla lo nyaka ngoba indlela kumbe izinto ezibangela ukuthi yehle isondele kithi lo nyaka kukhanya ziyasilela
Hello-ke ngumnumzana Mandla Nkomo ingcwethi ecubungula ezokulima kunjalo nje impuphu ibikwa ingasatholakali lula ezitolo ngesikhathi kulokwesabela ukuthi kungani kahle kwezulu kuzadala indlala engakaze ibonakale kusikhathi eside esedluleyo sixoxele sakhamuzi sakobulawayo unkosazana Tendai Masocha oyisiphatha amandla njalo sebandla le-MDC
hayi lokho kwenzakalayo kuyamangalisa sikithi kwelakithi impupho kayisiyekho ezitolo ukuthi sinyamalele yangaphi lathi kuyasithikeza kodwa isimanga ungahamba emkambo we-black market sigcwele impupho ukuthi iphuma ngaphi kutheni beyithola njani yimbuzo esiyehluleka ukuthi sizigcelilena kodwa siyazibuza nsuku zonke
kodwa ezitolo ikhona yini etholakalayo njalo itholakala sekutheni
iyatholakala ezitolo itholakala ngesikhathi esikhatshana njalo itholwa ngabalutshwani mhlawumbe abanezihlobo ezisebenza khonapho emede ezihle zibafonele kumbe njalo iyabe itholakala ngabantu ababe besazana mbe labophatha izitolo kumbe labomaneja njelo itholakala kwesikhathi esincane njalo iyabintutshwane impuphu yakhona yona le entengo eyeneliswa ngabantu kodwa le entengo edurayo esingathi engagazethwanga maybe price iyetholakala ezitolo edurayo yangikhona engeneliswa ngabantu
isilinganiso se 10 kg yenza malini
10 kg ingabe kubo 90 something khona lapho 200 something dollars
le engethengekayo kumbe ile dollar
leyo ngedulayo kodwa intengo ezitolo efanele ibe yethengwa ngayo le echipe yakhona ngabo $45 kodwa umkambo e-black market yayithengisa ibe $75
abalahlupho abayithengisayo umkambo omnyama la ukuthi kumbe bengabotshwa
asikaze sibone bebotshwa asikaze sibili sibone bebotshwa ngoba lathi siyahamba siyezithengela baya beyichayile emakhethi abaningi bakhona njalo izimota uyazibona zigcwele ziphithimele ngezimpuphu ziyehlisa elapha nalaphayana asikaze size leli ikhothi yokuthiwa ngumuntu otholakale lempuphu eningi eyithengise ngekho emthethweni
Alo-ke ngunkosazana Tendai Masotsha isakhamuzi sakoBulawayo njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC koBulawayo obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukumisa ikhefu lakhe lamhlanje aye emsebenzini esiyahlangana lomphathintambo wakwele China obona ngezokubudlelwano lamanye amazwe omnumzana Wang Yi. Uyi osevakatshele amanye amazwe amahlanu awezwekazi le-Afrika usehlangane lomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga losowabo weZimbabwe umnumzana Sibusiso Moyo. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube saqala ngokumbuza ukuthi uhambo lukayi luzaletha na inguquko kwezomnotho welizwe.
Kuza kuqula iChina ngokwayo eZimbabwe akusoze kulethe lutho. iChina idinga indlela yokukhulisa umnotho wayo, idinga ama-diamond, idinga i-platinum, idinga coal, idinga konke okungakhulisa umnotho weChina kwenza abantu basebenze ithuthukise iya phambili. Kabakhangelelanga ukuza bezokuthuthukisa iZimbabwe. Ukuthuthukisa iZimbabwe kungumlando ka-president okhona lo hulumende okhona abantu beZimbabwe. Ngakho-ke nxa kuyikuthi bakhangelele ukuthi iChina izathuthukisa, iChina izakhipha ubusela phakathi kwelizwe yenze inguquko elizweni leZimbabwe, hayi bazalahleka, kuzaqala kukhulunywa ngawo mamegadilizi kungazali lutho.
Siyabona umongameli wazisile phambilini ukubana uzaqamula ikhefu lakhe kancane ukuze abone umphathintambo lo wakwele China. Kungakutshengisani lokhu ukuthi umongameli ulesifiso na esikhulu esokuvuselela umnotho welizwe nanku esesuka ekuphumuleni?
Hayi kakunjalo, ubevele engumuntu olesifiso lengqondo yokuthi athuthukise ilizwe leZimbabwe, ngabe kayanga vele kuphumuleni. Akula nto phela kade eyenze edinga ukuthi aphumule. Ukuthi lwana omunye umongameli odlulileyo umgabi wephumula ngaso nalesi sikhathi akusho ukuthi laphumule ngalesi sikhathi. Achiye ekhaya kungadliwa, abantwana bengela kudla belambile kubethwele nzima kanje. Izwe ngalesi sikhathi alidingi umuntu oya ekuphumuleni, lidinga umuntu osebenzayo ahlale aveze ukunakekela lo thando. Ngangake egamula ukuphumula kwakhe ezobona eChina engelandaba lezintandane abafelokazi labantu abangelamithi ezibhedlela lezikolo okungasoze kuya abantwana besikolo njengoba sekudila kangaka, kusho khona ukuthi hayi uyehluleka njengomongameli welizwe kamanga kahle.
Kodwa nxa wena ukhangela ubona ungani eleChina lona lilesifiso so na ayisokuphathisa iZimbabwe njalo nxalingela njengoba sibona ama mega deals engaphumelelanga, kungakuyini okusolwa iChina?
China ilesifiso sokuthi izithuthukise ngobudlelwane bayo leZimbabwe. Akula muntu oya ebudlelwaneni lelinye esithi ufuna ukwenza i-charity yokuyanceda abanye. Ngakho-ke iChina izabe izokhangelela okwayo, ibisisithi-ke ekukhangeleleni okwayo lathi sesingazuza esikuzuzayo. Kodwa ngendlela okungakhona kula nto engazuzakala ngokuba kalikho ilizwe elivuma ukusebenza lelizweni lithethe njengeZimbabwe. iChina layo kasuze kuvume lokho ukuthi ihlanyele izimali zinyamalale zitshontshwe, ihlanyele izimali ziye emaphokethini abantu abathile ababusayo. Akekho ovuma ukwenza lokho, leChina ngeke uvume lokho. Yikho-ke kuzahlala kungumlomo ukuthi hayi thina ama-megadeals laphasi lama-megadeals kodwa imali ingezi elizweni ngokuba besesaba ukuthi izabalahlekela leyo mali njengeChina isitshontshiwe njengalokhu kwenzeka izimali ezinye ezelizwe leZimbabwe layikezela kwamanye amazwe.
Alo-ke ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lebulembu elezimlive.com lithi amapholisa namasosha wesifazane sebethengisa umzimba besenza lokunye okungaphandle komthetho ngenxa yokoma kwezomnotho. Leli phephandaba lithi lokhu kuvele ngemva kwenhlolisiso eyenziwe isiphathamandla samapholisa u-Assistant Commissioner Baziwe Dube owejele leChikurubi. Iphephandaba leChronicle lithi uMusa weNkosi owesigaba sebubi wagamula uyise obhubhe esibhedlela sempilo ngolwesithathu. Kodwa umkamuyi waqamba amanga esithi umunye wabulawa ngokuwela phezu kwehara. Okwamanje ke yekelani indedele emuva ngelitshiye silalele ke lina balaleli bethu kumazwi elisithumele wona ngeWhatsApp.
Happy New Year, Studio 7, ninjani. Singekho thina ama VIP, sisekhaya. Manje sitatapheka ngeSouth Africa, eZimbabwe umuntu yakangala 40. Ngiyalikhumbula nje. Ngiyaphila nonke. Yazi ngabe nani mina ngikhumbula. Lengifonele.
Salibonani bantu bakwaMthakazi, eZimbabwe yonke nje jikelele. Mina igama lami nguNmpofu. Mina kusuka kundanise. Uthi abantu abanjabo babu believe gawule bakhuluma bephenduka usuku zonke njengonwabo angazi ukuthi kusuka kuthi baya admit ukuthi izinto ziyahlupha bakike hayi izinto kazizi ikhulumende yilo mzamo wonke umzamo wakhona asiwuboni thina ngoba khathesi indaba yezikolo le ungakhangeli ishu yezikolo bathi bona uhulumende uzamile ukuthi abantu izikolo zingakhweli uzamela abantu. On the other side ungakukhandisisa kuhle khona kasitsho ukuthi imali khona umbe lami ngiyangitsho ukuthi imali angilayo izinto zonke ziyahlupha kade izinto zonke zikhwelile kodwa isikolo eyiso lensika yabantwa bethu esikhangelele khona ukuthi ikusasa abantwa bethu ibonakale bathi izikolo zingakhweli bethi besize njalo akula ama-subsidies abakutshoyo ukuthi bona bazancedisa ngani ezikolo, which means izikolo ziyabulawa okwamanje. Abantwana i-pass rate this year kufanele iyehle to the last. Angikwazi ukuthi bacabanga njani khonapho, angikwazi ukuthi bakubeka njani. And futhi ma ngithi ngakhangela kungenxa yokuthi bona most of them abantu ababo phela bafundi la bafunda emazweni. Sasa yibo futhi abantu ababo babasekuya bebamba amaqolo lapha bekhimanisa abantu abethu besithi abafundani. At the other side, bathi izikolo zingakhweli. Ake nitshele udaba lunjengepassport, khangelani ukuthi ikhwele okungakanani. Likhangele ezibhedlela zikhwele okungakanani. Khangele ama-target ngenxa yokuthi liyana imali engena direct kibo enceda bona emisebenzi yabo le mibi abayenzayo. So thina sofanele sibulawele abantwana kathi this year sofanele sibulawele abantwana. Abantu bethu bangafundi. Wama-resources imota isikolo sisebenza ngemali. I-bond paper wona ngokwayo yodwa ivele iyimalini ngakho. Yenza i-survey i-textbook A1 ubona ngani ma ubhadale $100 wena e-secondary school. I-textbook iyimalini okokuqala. Please laba bantu cela bakithi kwabogawule bazame ukuthi bake basihloniphe bakithi. Izikolo most years khona ezikhweze abnormal. They have to deal with those ones abakhweze abnormal. But ezinye abayekele sihambe the situation please. Bangasibulaleli abantwana. Cela bazame ukuthi bahloniphe kwelinye la athole isikhathi.
Selibonani muli eZimbabwe, uEdmo okhuluma ngiselizweni laseSouth Africa eBoise. Engihlukumezeka kakhulu ngento engizwileyo ngendaba edliwayo le, inyama edliwayo leyi esiyenzelwa abantu efaka umuthi ezidumbu. Kodwa inkosi iyangenela bakithi, ube seke silithandazisilizwe lakithi sho uNkulunkulu angenele. Laba siphetheyo ngathi abalandaba, ngathi babanye bakhona bamabhutsha lawo lathi asike sitholeni isikhathi sokubambana sibe yimbumba nje uJehova sisize. Ngidabukile lakho njabulela ukuthola inamba zenu namhlanje.
Sanibonani bafakazi abahle nabalaleli bonke nje ngiphilani njalo wakwaNdlovu wakwaMlevo. Uyazi ukuthi mina personally ugamenti wethu ngibona esehluleka kakhulu kakhulu kakhulu. Niyakusekela lokuthi amatitsha kabahlale phansi bengayi emsebenzini. Ilizwe lethu kuphela leZimbabwe elibhekela uthitsha phansi angaziwayo. Kodwa-ke into efani ukuthi wonke umuntu udlula kutitsha. Titsha kanakakelwe. Angekuholisa utitsha 1,000 pond. Yini leyo? Lihlazo elikhulu kakhulu lelo. Yabona utitsha ngumuntu osebenza nomphakathi. Kumele abonakale emphakathini njengomuntu. Uzoma kanjani efundisa abantu engaholi? Ugamenti wethu uyehluleka. Ehluleka kakhulu kakhulu kakhulu. Ah well asazi kodwa-ke umbono wami lo mbona ngathi kuhle ukuthi bazihlalele amatitsha bengayindawo.
Mbonani njani bonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo? Hayi siyabona izilizwe liyaphela abantu bakithi. Ah kodwa kwabomnyangaka lokho bantu bakithi kuzisa ubuhlungu. Kambe uvuka esima phambi kukaZulu mpela utshela uZulu ukuthi udle umbhida. Kambe upresident owayeqiniswa wavotelwa ngabantu yinto angayitshela abantu yona le. Vele upresident yinto ongamampela phezu kwabantu ayayikhulume nalo uma engupresident oright or normal ogcwele ekhanda yinto angama phambi kwabantu ayikhuluma ukuthi kumele abantu bedle umbhida. Angithi yena udla kahle ngoba yena uyatshula nguye okumele edlinyama abantu kumele bedle umbhida kuchaza khona lokho. Angithi le nto vele ibonisa mhlophe ukuthi lo muntu kekho right ekhanda le. Lo muntu vele okuqala nje bekacabanye awukeli ukuthi ume phambi kwaZulu utshele ukuthi uZulu umile edle umbhida. Hayi kodwa okunye kuyadanisa kodwa abantu bakithi iningi lenu vele liyazivulela ukuthi lo muntu akuso president. Lo muntu vele lisela umbulali nangakho akula muntu ongamboniyo izenzo zakhe. Awukeli ukuthi okunye vele kudinga ingqondo ukucabange la uma ulesikolo akuso into ongayitshela abantu le. Uyakuthi abantu befile njani enhliziyweni zabo. Phezu kokuhluphewa kwabantu okungaka nokudubeka okungaka abantu bethwele nzima ububatshele ukwenza futhi ukuthi kona kumele bedle umbhida uthi bephile njani abantu engqondweni zabo uthi bephile njani enhliziyweni zabo. Angithi abantu bayabona ukuthi uyebadelela ukwenza izilimo yinto enje ngomnangako.
Mina ngubhandamoya ebulilima west kondolwane. Ugovernment mayangancedisa abantu ngezokulima fake abantu ukuthi kulima sifuna ama-regation sifuna amadamu kuze silime ilizwe lithole imali yangaphandle. Izolithola kanjani ilizwe kungalanto esiyithengisayo? Kamenti kancedisa ukulima kube la ma-regation emakhaya abantu baqeda indlala bafundise abantwana.
Yibo-ke abalaleli bethu be-Studio 7 abasithumele imilayezelo ngenombolo zethu eze-WhatsApp ezithi 001 202 465 0318. Siyabonga.
Kuyazenzela, kuyazenzela kithi nabantu abasha. Kuyazenzela
Ukhanya kwezwe besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. I-Studio 7 ithole ubufakazi bokuthi olwela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Mzacangulube labanye abathathu abasekeli bebandla le-MDC abavalelwe ejele leKami bazayiswa ejele leHarare elingaqanjwanga lamhlanje. manje. Impuphu ibikwa ingasatholakali lula ezidolo ngesikhathi kulokwesabela ukuthi ukungani kahle kwezulu kuzadala indlala embi kakhulu engazayo ibonakale. Hayi selugqiba ke lapha uhlelo lothu lalamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gandhi, sithi asidibaneni njalo sikhathi sinye sasa.